Yeyisikholwa njalo ngoba sokusetshenziswa lama numbers abantu akade besiza latshwa lawo sesiyaphansi kakhulu ende indaba zabalabo akade besilakala ngawo akusela kade sekulamalanga athe.
Izitishi ezidubukileyo ukuselakala kwamanzi sokunjani?
Engakukhuluma kakhulu yindaba yokuthi indawo akade zidubuka ezamaswa sizame kakhulu sibambisana layo uhulumende lekhasili ukuthi sivale lezo ndawo. I-concentration ye-human power kade sihambisa kulezo ndawo okade kuvame lowo mkhuhlane. Ukutshengisa ukuthi kathesi lezo ndawo lazo selile risk engazathi sibe phansi ngendaba yokuvalwa kwamasuwa kade beste. Kodwa endaweni zamanzi sizama ukufaka ama-tank njengoba usazi ukuthi amapipe angasithathela ngaba yi-eling singayithi i-long time process. Kodwa oyokufaka ama-temporary measure la anama-10,000 liter tanks lama-5,000 liter tanks endaweni lezo kade zivame umkhuhlane lo ukwenzela ukuthi abantu bathole amanzi a-right angafakwa umuthi kalula ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungayi phambili.
Kodwa amatanka lawo asekhona yini njalo azafakwa nini?
Right, amanye amatanka la vele sekhona kwezinye indawo lokuthi futhi okuncede khonokho yikuthi abantu labo i-awareness eyokwazi ukuthi umkhuhlane okhona ubanjwa kanje lokho okunye okuncede futhi ukuthi kuhambe ze umkhuhlane lawo phansi. Ama-centers alokhu ekhona plus azakuba elokho ekhona until size sifike leso sikhathi esesibona ukuthi hayi kathesi sokungazasukurayit. And the plus indawo ezimajor zangikhona ezinjengo-Beatrice hospital yethu ivuliwe ukuthi ikhangela nalabo bantu isikhathi sonke. Lalawo amanye akade khona kubo Glenview kukhona lakathesi kulindele ukuthi amasenta la abe ekhona ekhangelane nabanye abangacina bebonakala ukuthi sibeba nje labo yini noma ukuthi kutshengisa ungazathi umkhuhlane yona yini.
Engabe maningi yini amalokishi khona ngapho eHarare alokhu engalamanzi njalo kuyini
kwenza? Right, amalokishi angelamanzi ye akhona ngakhangela khonapha kimi ukuthi baresekwa kulezinye indawo ezingakaphumi amanzi ngendaba yokuthi ama-resources yethu ngendaba yokuthenga amapipe afunakalayo ama-resources emali malutshwane. Sisakhangelana nako sincedana lo nkulumende sicela futhi kuhulumende ukuthi asincede njengekhansili ukuthi sithenge lawo mapipe ukwenzela ukuthi la lezo ndawo lazo zingagcini sezithola lokuhlala. I-awareness siyifake kakhulu ukwenzela ukuthi umuntu laye nabo baqaphele ukuthi bangenza lokhu otherwise kungagcina sokusithela lowo mkhuhlane. Ngoba indawo zamanzi njengoba kade ngitshilo kunezinye indawo akade vele zinesikhathi zingaphumi amanzi njengamabhuku. Kodwa sizama ukuthi ngesikhatshanyana i-100 days ezafakwa ngumeya zibambe lezo ndawo.
Sibonile njalo ukuthi isikolo se-Glenview sesivuliwe. Lisuthisekile ngalokho ukuthi ngempela akusela ngozi enkulu njengakuqala?
Yes, sisuthisekile. Hayi kusuthiseka kuphela lokufaka amehlo ethu elokhu ekhangele kakhulu ukwenzela ukuthi sibe protection eza kuba khona endaweni yoneyo ukuthi sibone ukuthi kungalo lama-science kuthi kuphangisele ukuthi sithini sikuvalele.